Ngasikhangela ngomnotho weMelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika-2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yazinsizwa. So-ke kuthe kungena-ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-millions zona lana owakhumbulayo pha. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama-companies. Yikho-ke i-economy ibilokhu intsheza-ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpi le e-Russia le-Ukraine, ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapho eMelika kuyithintile kakhulu. Nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela, intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke, ipetrol lapha yaba yiye esemqoka. Angithi kungakhwela ipetrol sekukhwela yonke into, kungakhwela idiesel kukhwela yonke into. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba iindawo eziningi ziswela abantu bokusebenza. Ngeze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenzi abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalethe lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Nginazi nje ukuba sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-House ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokhu, bathi hayi, athi lokhuyana bathi hayi njengalokhu. Kodwa-ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu ikhona kuye, ukuthi imithetho lequlwa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise engxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokhu.